soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Ngikhathele ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Kwalamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 26 ngoMabakazi 2024 uKatsetis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla lezanupf esigabeni seHarare lamhla lithe kufanele kuqulwe isisekelo sombuso zivumele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ancintise kukhetho oluzayo aqhubeke ebusa lanxa ihlandla lakhe lesibili selifike emaphethelweni ngomnyaka ka-2028.
Imbali izamahlulela kanzima angavuma iphutha elifana lela iphutha elenziwa ngumongameli osowasiyayo uRobert Mugabe.
Izakamizi zewange zikhala ngezithi lobandlululo olwenziwa lugatsha lukahulumende olwe-social warfare ekuholisweni ukudla. Zithi abantu abaningi abalambayo kabakutholi ngefanelo.
Sivele siphakathi kwendlala njengemadolobha. Wesokuphinde kwaba le El Nino drought kulabantu abaningi abagulayo. Uzigqulika ingqondo njengoba umbona nangani ubani. Uyanatha amaphilisi, abanye abantu bayezigoga.
Kwezempilakahle siza kuzwa umkhuhlane wama-fibroids, inyama ezikhula phakathi kwesibeletho ovame ukutholakala kakhulu kwabesifazana abalokhu besenelisa ukuthola abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ifanda leZanu-PF esigabeni seHarare lamhlanje lithe kumele kuguqulwe isisekelo sombuso sivumele ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ancintise kukhetho khona ezaqhubeka ebusa lanxa ihlandla lakhe lesibili selifike emaphethelweni ngomnyaka ka-2028. Ngalokho-ke iZanu-PF ivuselele inkuthazo eyenziwa ngezinye izigaba zaleli bandla elizweni ngalolu daba. Lanxa umongameli Mnangagwa nangokwakhe wathi akasoze akwenze lokhu, kodwa incwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Bernard Ndlovu wayengumgcini sihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kukhona ukutshaya amanzi ngalolu daba.
Kuyinto enhle, yonke into ifuna nje isikhathi le order. Asoze sibe kwazi ngempela ukuthi isizathu sebandla elibusa yisiphi, ngoba ukuthembeka akukho kakhulu. So sesingakubona sekudlula isikhatshana ukuthi bajongene mabevule amasango, bezivulela inkomo amahlanga. Isikhathi sesiside kangaka asazi, asithembeni sibhekele ukuthi mhlawumbe kuyinjongo enhle, kuyisizathu esihle abantu bengafaki under pressure kugcinwe kusenzakala kwayenzakala la ngalweli ikhetho ladlulayo okwagcina abanye abantu bengani sebesaliswa ukuncintisa.
Siyabona nanto soluvusa ikhanda njalo udaba lokuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa. Kungabe kusenzakalani lapha njengoba sezwa yena isithi kasafuna ukuthi aqhubeke?
Yindaba enzima. Savela sakusho kungenzeka ukuthi nguye nje ozama ukuthi kusasa kukhanya ngathiwa ufuqwe ngamandla ukuthi abe khona, kanti vele yinto la ayifunayo. Kungenzeka kodwa-ke imbali izamahlulela kanzima angavuma iphutha elifana lela iphutha elenziwa ngumongameli osowasiyayo uRobert Mugabe owahlala waze wahlalisisi. Yibo ababebusa la ebandleni lakhe waze washo la wathi ngesikhathi azadliwe ngo-Tsvangirai ngo-2008 yena wayethe usephuma. Bonabo abagoqela umongameli obusa manje bamphoxa wagcine vuma futhi kuqhubeke busa. Ugcine kuba impilo yakhe iphele kabuhlungu. ufe engathabanga esehluthunelwe umbuso yilabo futhi ababemphoqa ukuthi abuse khona phambili edaka abantu ababengasamfuni okwavela sobala ngelanga kusenziwa abantu betshengisela bedemonstrata sekuthwaka phume sokuyikhulu bonke bahle bemjikele esehedwe ehlele endlini yakhe labantu abakhe uLeo Mgabe wathi he had become a pale shadow of himself ngezindlela umuntu wayejwayele ukuvuka ekuseni esiye ejim esiyaexercise kwenza ukuthi I am 17 ayebusa ilizwe kodwa wasesedane kakhulu sasingacabangela ukuthi uMgabe kungafika ethubeni lokuthi ayale ukuyalahlelwa eHeroes Acre inyoni uthi ingahlala ogatsheni isikhathi eside abafana bemarekeni bakhona ukuyingenela ngaphansi kwesihlahla ngesinye isikhathana nje seyi-eme kahla isishaye inyona ayihlale ithalazithalaze ihlopolekho ukutopolwayo idlule ezinye zingahlali lokuhlala zivele ziphaphe zihambe phezulu kungavela kukhanya ukuthi usefuna ukubuyela futhi then mhlawumbe izima bizodinga i-opposition epheleleyo kumbe i-opposition yakhona kuyamele ibuye ivela phakathi kwayo iZANU-P F.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula izombusazwe owayengumgcini sihlalo webandla le eSouth Africa le apha obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga owestudio 7 eseHarare. Izakhamizi zewonge zikhala ngezithi lobandlululo olwenziwa lugatsha lukahulumende ole-social welfare ekuholisweni kokudla zisithi abantu abaningi abalambayo kabakutholi ngemfanelo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye walaba ngumnumzana Koliso Sibanda usabhuku wesiqintini se-BH10 othi ukudla kubuya kungenelanga njalo labatholayo bazuza ingcosana yomumbu.
Kulokukhetha ukuthile ukuthi uholiswa bani ukuthi ngabe kuthiwa ukuthi uhola lokho okuholiswa abantu ngakubuya kubuya kukuningi kwane everybody wonke umuntu azuze ukwenzela ukuthi bonke abantu bahle ngoba ukuthi kuthiwe ukukhava indlala kukhava mina wenxa ukukhava umuntu oyedwa ukukhava lwani lalwana akusayenzi ngoba lwana omunye uzabe esifa.
USibanda uthi abaholayo laba balethwa ngabamahofisi aphezulu uthi kunje abatsha kabatholi usizo lukahulumende.
Kubuya kuhleliwe vele khona lo kubuya kuthiwa i-questions isikhathi kuthiwe ngwe old age kuhle kube zokuhlanganisa labalimeleyo nje abangani bakhubazeka abakhubazekileyo. Yikho kukhetha kuyabe kufuna bona first laba i-young stock bavesala benjalo.
Omunye njalo okhonona ngokungaqhutshwa kuhle kohlelo lwe-social welfare ngumnumzana Give Me Again Moyo ukhansela wekachechethe wathi uselesikhathi eside ezama ukubonisa laba ngezinga lendlala elisemaphandleni kodwa kabamuphi indlebe.
Sivele siphakathi kwendlala njengemadolobha especially khona ewandle khona ngenxa yokuthi umhlabathi abantu abalima kiwo vele lwakwawuphume lutho wesokuphinde kwaba le-El Nino drought le bekhona abantu vele sibachayi so kunjalo abantu bonabo kulabantu abaningi abagulayo izingqoli ingqondo njengoba umbona nangani ubaba uyanatha amaphilisi abanye bagula izingqondo abanye abantu bayezigoga.
Unkosikazi Sizalobuhle Mpofu wesiqintini se-BH9 uthi ilambazi sekuyilona kudla kwamalanga wonke uthi kabatholi ukudla okwakha umzimba okubalela izithelo inyama indumba kanye lokuluhlaza.
Ukuhola sacina ngo-2021 i-World Division owakhathesi akulatho esesike saluthola esiluncediswa ngokokudla besifisa ukuthi ngakumbeni kuyatholakala abangasinceda ngokudla besinikeza impuphu labondumba labokhungu oyili okokudla.
Umnumzana Jonathan Sibanda wesigabeni seChisuma laye ukhala ngokwelulwa kwengalo uthi wasala ngaphandle kohlelo ngesizathu sokuba mhla welanga lokubhaliswa wayelele phansi ngobuhlungu bomzimba.
Mina ngangivele ngigula angikwazanga lokuthi siyahola na babhalana so ngathi sekusiyahola ngisiyadiya kwathi izakho sibhala ukucinga.
Ekuqaleni kwevikile uhlangothi lwe-social welfare ukhokhelwa ngumnumzana July Moyo wogatsha lwe-public service labour and social welfare lwethule umbiko othi kunani labantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6,140,924 sebeholise umumbu abafika phose izigidi ezinhlanu lengxenye 5,479,704 enyangeni yezintathu yezedluleyo kodwa izakhamizi zewange ziyalilandula leli nani ngesimo sehlekana lemizi eholayo esethula indleko zokusebenza kwesikhwama sengcebethu yeZimbabwe kusukela ekusungulweni komnyaka lo umphathintambo ogatsha lwezomnotho umnumzana Mthuli Ncube kunyanga edluleyo wabika ukuba isabelo semathebheleleni North silabantu abalambayo abedlula kancane ingxenye yesigidi 540,000 kodwa kulaba uhulumende usephathise ihlekana labalitshumi lasithupha ekhulwini 16% ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu nginokuthaba Dlamini.
Umbukiso wezokulima oweZimbabwe Agricultural Show uqalisile namhlanje elizweni. Njalo umongameli Philip Nyusi weLemosambique ukhangelele ukuvula ngokusemthethweni kusasa ngolesibili. Iziphathamandla salombukiso umnumzana Andrew Matibiri utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi umbukiso walonyaka uzakuba lemincintiswane kuhlandla lwezifuyo lezilimo ezifana legwayi lochinda. Uthi abantu abedlula amakhulu amahlanu 500 bakhangelelwe ukuba nababukise. Njalo kuphatheka amazwe akuqela eleRussia, India, South Africa, Zambia, Pakistan, Eswatini, Japan, Mozambique, China, Malawi, kanye leTanzania. Kugenqupheni embusweni kowaye ngumongameli umoyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017 eleRussia libikwa laqala ukuba lobudlelwane obuqinileyo lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa umnyaka olandelayo. Kubikwa kwaba lamankampani amaningi akweleRussia alabaqondisi abeyithekelela eZimbabwe befisa ukuvula amabhizimusi achiyeneyo. UEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amankampani akweleRussia amaningi angena eZimbabwe efisa ukuqhuba amabhizinisi ekwenjweni amadayimani, platinum, ilithium, igolide lokuninginingi okutholakala elizweni leli. Inkampani yeRussia i-Alrosa ngenye yalawo aphumelela ukuqhuba ibhizinisi eZimbabwe kulandela ukususwa kukaMugabe esikhundleni. Abezindaba beBloomberg babika ukuba amanye amankampani ayefuna ukutshala imali kwezokwethekelela eleZimbabwe lezokulima ikakhulu kwezokuthengiselana abalimi imvundiso yefertilizer. Inkampani elabaqondisi abaningi bakweleZimbabwe yekubimba Mining House yabamsana leRussia kwabunjwa kuthiwa yiGreat Dark Investment emba ilitshe eliligugu eleplatinum lamanye amatshe aligugu. Ngakwelinye icele eleZimbabwe lakhuphula izinga lokuthengisela iRussia ugoqela igarlic, iginger, macadamia, avocado, izithelo ezilinywayo ezinjengama-oranges, imbhida kanye lama-blueberries. Kusizakala-ke lokhu kulamanye njalo amankampani akweleRussia ehluleka ukuvula amabhizinisi eZimbabwe. Ibandla leZANU-PF ebedlelana kancane leliRussia kusabusa uMugabe litho kwamanje lamukela izalwane zeRussia ngezandla zombili. Umnumzana Farai Muroyiwa Marapira isikhulumeni sebandla leli uchaza ngenkampani eRussia asebenza eZimbabwe.
We've got a company also called Russia V Holdings which are through Afromet JSC.
Sinekampani othiwa iRussia V Holdings ngaphansi kwe-Afromet JSC. Sisebenzise imali engangezigidi ezilikhulu zamadola 100 million ekwakheni indawo okugejwa khona ilithium engange-181.3 amatan.
UMarapira ukhwela phambili echaza ngamanye amakampani eRussia avula amabhizinisi kweleZimbabwe.
The investments that have been done in Zimbabwe by Russia, we've got Alrosa.
Ikampani efake imali eningi ekwembeni ama-diamond kulokunye okumele sikukhangele wonke amakampani eRussia abuya eZimbabwe ayetheswa izijeziso zomnotho ele Melika kodwa i-Alrosa iqina isiya phambili eZimbabwe.
Umnumzana Bekuzela Moyo osomabhizinisi owemba igolide esebenzisana lesizalwane seRussia duzane lakoBulawayo uthi kuqakathekile ukusebenzisana labangaphandle kwelizwe ukuze bafake imali kubhizinisi lakhe.
Ngeke igolide makuye ukuthi singathola investment siyakwanisa ukuthi singene. Siyathaba kakhulu ngoba bake bacabanga ukuthi beke bezobona labo ama-investment opportunities akoBulawayo.
Abezindaba beReuters nabeBloomberg babika ukuba kucathanelwa ukuba eleZimbabwe lathengiselwa ngeleRussia okuthiye nyenyakenye okwesilinganiso sezigidi ezingama-25 zamadola eMelika, $25 million, kusukela ngozibandlela kusiyafika kumpandula. Lokhu kwedlula izigidi ezinhlanu okwathengiselwa leZimbabwe ngesikhathi esifana ngomnyaka ka-2022. Loba kunjalo, leZimbabwe leleRussia alobelana ezinye izivumelwano ezimbalwa lonyaka ezigoqela ezokulima nokwemba amatshe aligugu. Akwaziwe ukuthi eleZimbabwe ngisela eleRussia kwisilinganiso esinganani ngomnyaka. Ingcwethu ecungulayo ezomnotho efundisile ekolitshini le-National University of Science and Technology, umnumzana Stevenson Dlamini, uchaza ubudlelwane beleZimbabwe leleRussia.
Ubudlelwane belizwe leRussia ubudlelwane obusuka kathamba, ikakhulu kusukela ebudlelwane lwethu ngesikhathi sempi. Kodwa kasi sikhathi ubudlelwane obukhona kalesi ubudlelwane obuhambelana lezomnotho, ngoba iZimbabwe izwe elinama opportunities amaningi. Ngakho esikubona kusenzakala kathesi yindlela yokuthi iRussia nayo ithe expand ama-economic.
UDlamini uyaphambili egcizelela ukuthi ufaka imali ngenhloso yokuthola inzuzo kungathuthukisa ezomnotho eZimbabwe laseRussia.
Ovela emzini eRussia labo futhi uthi kuzaba ne-tax abayibhadalayo noma bezo-investa khonapha eZimbabwe. Njalo sethotha amanye ama-investments abo in-partnership nabanye abayizizalwane zeZimbabwe.
Kunabanye abadabuka eZimbabwe abanobudlelwane obukhulu leRussia, bagoqela uDokotela Thekwane Gazi owafunde eRussia ehanjiswe libandla leZaphu ngesikhathi sempi yenkululeko. Uthi umgabe wayengawafuni amaRussia ngoba ayezwana loJoshua Nkomo owayekhokhele ibandla leZaphu.
Ngesikhathi sikaMgabe bavalelwa phandle ngenxa yokuthi umgabe ubeyazonda amaRussia.
Umnumzana Akhe Mungami owala impinkululeko kuviyole Zipra njalo walolongwa kweleRussia uncuma imisebenzi yaleli lizwe.
Nxa kungathiwa kula bantu abanga-investa kimi bembona ngani yibo bona bana abantu abangcono kakhulu ku-wealth than any other nation.
Abanikazi bamankampani eRussia abaningi balile ukukhuluma le Studio 7 besithi kwathi abangakhulumi nentathe zindaba ngurhulumende weZimbabwe. Omelele eRussia eZimbabwe umnumzana Nikolai Krasnolev uthakazelela ubudlelwane bamazwe omabili. Uthi kuningi okuzenziwa ngeleRussia eZimbabwe njalo lokhu kula kuthuthukisa umnotho weZimbabwe lowakweleRussia. EleRussia njengeChina lakudala kuzosebenza leZimbabwe ngemva kokwethiswa kwezithezo zomnotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZanu PF okuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo baqhuba ukhetho olungakhululekanga. UPresident Mnangagwa usanda kuya kweleRussia lapho abikele umkhokheli wakweleRussia umnumzana Vladimir Putin ukuthi uthakazelela ubudlelwane bamazwe la athi kawathandwa ngawentshonalanga. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kule damu elibhidlikileyo ngempumalanga ye-Red Sea eSudan, amanzi agelezela emizini eseduzane njalo kulabantu abangabonakaliyo kulandela lesi sihlakalo. So kuthunyelwe ingcwethi ukuthi ziyelungisa lelo damu kanye lokuthi zihlenge abantu, kubika abezindaba abe-Associated Press. Kuthi abezempilakahle bathi amalucatsha lezephulamthetho ezihlomileyo baphazamisa inhlelo zabo zokuthi bangene emizini yabantu bayelwisana lomkhuhlane we-monkeypox ikakhulu emazweni awe-Central Republic, eduzane le-Congo, e-DRC, e-Cameroon, Nigeria, le-Chad. Uhulumende bamazwe la bathi bona sebethumele amasotsha kulezo ndawo kodwa akukabili izisebenzi esezibuliwe. Kwezempilakahle, ama-fibroids okuzinyama ezikhula phakathi kwesibeletho abikwa evame ukutholakala ikakhulu kwabesifazane abalokhu besenelisa ukuthola inzwalo. Inyama lezi ezingabangeli imvukuzane njalo azilingani ezinye zincane, ezinye zikhulile, ezinye zibonwa imitshina kuphela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane abalokhe besenelisa ukukhulelwa balakho ukuhlaselwa umkhuhlane lo, kungakhathalekile ukuthi sebeqalile ukwenza njalo. Odokotela bathi ukunqoba umkhuhlane lo yikuthi umuntu ayehlinzwa awakhitshwe ama-fibroids la, kumbe ahle avele akhiphe isibeletho kulokunatha amaphilisi lemithi etshiyeneyo. Udokotela Matthew Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebeleland North, ulandisa kabanzi ngomkhuhlane wesibeletho ohlasela omama obizwa kuthiwe ngamamiyoba angamaqhubu.
Ama-fibroids avame ukubamba abantu besifazana ababa labantwana abalutshwane kule 5. Kukhanya umlimi wathi edala umuntu omnyama ongumfazi wamdalela ukuthi ezale abantwana abahlanu kumbe abadlula abahlanu. So ngakho abafazi abalabantwana abadlula abahlanu abavamanga ukubanjwa ngama-fibroids.
Udokotela Siyamchembu wengeze wathi umkhuhlane lo welatshwa ngokuhlinzwa.
Isikhathi esiningi ama-fibroids kuhambelana ngokuthi maningi okungakanani, akhule okungakanani, alatshwa nge-operation ngokuwakhupha wona ama-fibroids kumbe ukukhupha isibeletho sakhona sonke. Ikhona eminye imithi kumbe amaphilisi umuntu angawanatha acatshangela ukuthi angehlisa inani lama-fibroids lokukhula wawo.
Umongi uMnumzana Mbonisi Dube uchaza izibonakaliso ezikhomba ukuthi umuntu engabe elama-fibroids.
Izibonakaliso zama-fibroids ukukhula kwenyama zezibeletho kungaba yibuhlungu ngesikhathi umuntu esiya esikhathini kumbe ukuya esikhathini okwesikhathi eside. Uthola ukuthi wena ubungena esikhathini maybe 3 days or 4 days. Uthola usungena abo 7 days, 10 days, usiya abo 14. Kumbe ukungena esikhathini kungekho esikhathini abakuthi ngesikhiwa yi-spotting.
Unkosikazi Musa wenkosi Sithole, umhlali wakoBulawayo, ulandisa ngobunzima ahlangana labo ngesikhathi elama-fibroids.
Ama-fibroids abuhlungu kakhulu ngoba akhula ngaphakathi wena ungaboni ngamehlo. Mina ngahlukumezeka kakhulu ngoba ngangilwisa ukuba lo mntwana kusala ngingena esikhathini okungazwisisekiyo. Ngonela ukuhlola ngatholakala ukuthi ngilawo, ngayenza i-operation bayakhipha, konke kwaba normal, umntwana sengidlaye, sengingena kuhle futhi esikhathini.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi abantu abansundu bayaba lama-fibroids besesebancane njalo bavame ukuthi bebe lamakhulu kumbe amaningi ukwedlula eminye imihlobo yabantu. Kumdeni nxa ekhona owake waba lawo, odokotela bathi kuvamile ukuthi uhlasele amantombazane angene esikhathini eleminyaka engaphansi kwelitshumi. Bathi njalo kuqakathekile ukuthi umuntu ayehlolwa nxa esethe wazibona engathi ulezibonakaliso zama-fibroids ngoba ayenza ukuthi umuntu engenelisi ukuzithwala kumbe azithwale aswele. Kwesinye isikhathi umntwana kakhulu kuhle esiswini ngoba lo mkhuhlane uyabe ukhula usidla indawo kusenza umntwana engakhuli kuhle. Ukudla okuqondileyo ngokunye okungancedisa ukuthi abantu bengahlaselwa yilo umkhuhlane, kutsho odokotela. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngiwathabile Masuku.
Kwezemelika kulandela umhlangano omkhulu we-Democratic National Convention, DNC, ogqitshwe ngolwesine lweviki edluleyo, ozamela ibandla le-Republican Party njalo owayengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump, laza ncintisana laye obandla le-Democratic Party okwamanje ongumsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris, bazaqala umkhankaso ezigabeni eziqakathekileyo kulolu khetho lokudinga umongameli weMelika oluza kwenziwa ngenyanga kaLwezi lonyaka. UMnumzana Trump ukhangelele ukukhankasa eseDetroit lapho anqotshwa khona ngomnyaka ka-2020. Ukhangelele njalo ukuya eMichigan laseWisconsin. unkosikazi Harris lomsekeli wakhe umnumzana Tim Walls bakhangelele ukukhankasa emadolobheni achiyeneyo aseGeorgia. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube owe-Studio 7 uxoxe le ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Masikhangela ama-polls sibona ukuthi uHarris usenqoba uTrump. Kwamanye ama-polls simbona enqoba ngama-points afika isikhombisa. So lokhu kutshengisa ukuthi sebemamukele uHarris ama-Americans njengomuntu abona engakhokhela. So ma nxa kubhekwa kuma-battle states, kuma-battleground states, sesikhuluma abo-Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, nabo-Arizona, sibona ukuthi sebengutshikilobhani ngalapho kulawo ma-states. Ekubeni eliya kusasengu-Biden obekhokhela itikiti lama-Democrats, besibona kungu-Trump obenqoba kulawo ma-polls. So kutshengisa ukuthi uHarris usegaine i-momentum enkulu kakhulu. And utse i-threat enkulu ku-Donald Trump.
Sibona njalo ukuthi unkosikazi Harris ubuthanise imali efika ku-$540 million, kukanti uTrump esala emuva ele-$327 million. Imali leyi iqakatheke kanganani nxa sikhangela umkhankaso?
Iveza ukubana uTrump usesalele emuva ngoba abantu ukuthi baze bakhiphe izimali zabo ukuthi bancedise ikhampeni yakho kusho ukuthi abantu babe bekholelwa kule nto yenzayo. And esikhathini esiningi ngama-donations amancane yaqala ku-$5, $10. So ukuthi uze ukhone ukwanise ukureza imali efana nale oyikhulumayo, $500 and something million, erezwe ngunkosazana Harris, kukhombisa ukuthi baningi abantu abasesayidini lakhe abasapotana laye. And imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement, kuthelevishini, kuradio, plus le staff, ukuthi ukhulise istaff sakho, ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyabulayo imali yokuthi ubhadale for into ezinzakalayo eziprintwayo lani lani.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuzwe xoxa lapho ecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseVirginia khona lapha eMelika. Okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu bakaStudio 7 kumlayezo elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 injani bantu bakithi? Ngisetsholotsho, ngisezwane ngilaye lulwane, ngicela litshele uGawulo ukuthi engakhuluma amanga ukuthi imigwaqo ilungile. Imigwaqo yethu sithwele ubunzima, siyasokola kahola lamabele. Heyi abantwana, ngisenkingeni ngabantwana, kodwa-ke anginankinga ngalokho, kodwa sikhala ngomgwaqo. Ezwe la uGawulo engabe khuluma amanga ethi khona imigwaqo i-right ingarayithanga. Abantu bakithi bayathenga izimo kodwa-ke imigwaqo, cela gawuleli lungisa imigwaqo. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani ngapha? Linjani abalaleli? Thina into esikhala ngayo ukuthi ezanu ingazihlukumeze kangakanani i-CCC, kodwa esikufunayo ukuthi i-CCC sibuse, maybe ungasibusa ngcono kulayo, ngoba lokho okwenzakalayo lokhu asikwanisani lapho. Thina sikhathele ngakho and sidinga ukuthi ngani siyathola usizo kakhulu, ngoba thina sifuna ukuthi lathi sibuswe ngabantu abasidingele ikusasa yethu, abafuna ukuthi kibo kubekha ohlala kumnandi khona. Ngaze beyihlukumeze kangakanani? UJesu wahlukumezeka kakhulu, kodwa izofela izono zethu. Anqoba ngoba yinkosi, labo bazanqoba.
Studio 7, mina bengisacela ukubuza lapha linsi zebantu bakithi, ukuthi kati abantu laba abakhuluma ku-Studio 7 ikakhulu abezanu-PF laba bekhuluma nesiNdebele, ngabantu ababuya esiNdebeleni kumbe ngabantu ababuya eMpumalanga abazintsha amagama ezibongo, bazibiza ukuthi bona bangabakonyathi, bangabakoncube, bangabakodube, bengamashona? Ngoba phela uma bengazitshintshanga izibongo kungamaNdebele, kube basimela, kube into eyenzakala elizweni bayibona, manje abayibona. Ingakho sithi hayi futhi bazitshintshe amabizo, bazizenza amaNdebele. Akulamandebele, akulabantu bakithi abangakhuluma kanje, uhlupho lwakithi wonke belukhayile.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele siphambili, kodwa lingakhohlwa uyalandela uhlelo lwe-Life Talk lapho esihlaziya khona udaba lokuthi ibandla lezanu-PF selifuna umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalelisayo uPraxedes Jeremiah.